Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Kelvin Moyo umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Ungasitshela ukuthi umumo unjani nxa sikhangele ukwethekelelwa kwedolobho leVictoria Falls?
Ngiyabonga mfowethu Chris. Umumo weVictoria Falls usulungele ukuthi izethekele zingabuya zizobona amaphophoma aseVictoria, lokubona lezi nyamazana zasendle, lokubona nje lezihlahla zethu ezimbalwa esikwaziyo ukuthi azikho kwezinye indawo. Thina idolobho lethu uzaba khona ubakwazi ukuthi siyilo elaqala ukuhlatsha esingathi ama-injection ona lawo ukuthi singabe lomhlane we-COVID. Kunjalo silakho ukuthi siyaziqenya ngakho ukuthi idolobho lethu, abantu bethu, abahlali beVictoria Falls bakuzwisisa ukuthi kusamele lokhu bekwenze ukwenzela ukuthi izethekeli ezizabuya zibe le-confidence yokuba kwazi ukuthi abantu abahlali beVictoria Falls bahlatshwa, njalo balakho ukuthi be-reduce ukumemetheka komkhuhlane we-COVID. So inani labantu ababuya okwamanje alikafiki ezingeni thina esilikhangeleleyo ukuthi kumbe izinga esilijayeleyo, kodwa kukhona nje esingathi ukubhukha kumbe ukulungiselela lokuthembisa kwabo ukuthi bazeza bezozivakatshela lapha eVictoria Falls, ikakhulu nxa sikhangelele ekuqaleni kwenyanga le elandelayo ekambimbitho kusiya phambilini. Kuyatshengisela sibili kuma hotels lakuma lodges lendaweni zonke lezi abahlala abajayele ukuzibhukha behlala kizo. But into ezikhangeleleyo ngeyokuthi siloyisa kakhulu ekuthini lomkhuhlane ungaze waba lamanye ama-variants. So sibalindele nje ukuthi bebuye izethekeleli zethu.
Manje nxa kusiba ngcono kutsho ukuthi izisebenzi ezaxotshwa emahotela zizabuyiselwa na?
Lokhu yikho esikukhangeleleyo, especially njengenhlanganiso yethu iVictoria Falls Combined Residents Association, ukuthi sike saba lakho ukuxoxisana labaqhatshi abalama companies akhona khona beVictoria Falls. Saxoxisana labo besanda kunika ama packages ezinye izisebenzi abahlali beVictoria Falls, labanye abanikwa ama unpaid esingathi ngama unpaid leave, labanye abaxotshwayo ngenxa yokuthi umsebenzi wawo ungasele. Khulumisana, saxoxisana labo ukuthi siyaloyisa ukuthi bona bebe lakho ukuthi beconsider ama residents eVictoria Falls, ngoba uzathola ukuthi lokhu kuqakatheke ekuthini yibo phela abantu ababhadala ama-rates azayenza ukuthi idorobho lethu lingaze laba lemkhuhlane ebakhona ememetheka efana labo-cholera nxa kuyukuthi behluleke ukubhadala ama-bills kumbe ama-rates abo. So kuyabe kuzasinceda ukuthi ama-companies nxa kuyukuthi sezavulwa izethekeli zizabuya, siloyisa ukuthi bona bazakwenza ukuthi beqhatshe bonabo abantu ababe basebenzela mandulo, njalo beqhatshela labo abatsha ababe bengabahlali beVictoria Falls. So njengeVictoria Falls thina lathi ama-resources ethu yibo bonobu ukuhlala kwe-Tesla okufana lokuthi silama-Falls ethu. So yiyo ama-resources ethu. So i-employment kusamele inikwe abahlali beVictoria Falls.
Uhulumende limbona ephathisa na ukuhuga abantu bemzini abavela phandle kwelizwe?
Uhulumende ungenele kakhulu ube losizo olumangalisayo ekuthini. Ngiyabuyela njalo ukuthi ngi-emphasize ukuthi ukuze thina sithi i-destination Victoria Falls ibe yindawo izethekele abaseka ngakho ukuthi it's a safe destination, kungenxa yokuthi kwayenzwa a deliberate policy eyokuthi thina sibe yindawo yokuqala ukuthi ibe ne-herd immunity as far as last year. And lokho kuyikuthi umkhokheli upresident Emmerson Mnangagwa wabuya wazohlatshwa eVictoria Falls, okwakhuthaza uzulu wonke ukuthi ebone ukuthi hayi le into nxa kuyukuthi umongameli layo uhlatshiwe kutsho ukuthi le into iyaphilisa abantu beVictoria Falls. Izakhamizi zeVictoria Falls zasukumela phezulu bahamba bayahlatshwa, njalo lokuthi uhulumende upromisile ukuthi uzakhangela ukuthi uza reducer ama measures in terms of ukuthi ama borders ukubuya kwezethekeli kuyabe kuzavunyelwa, but after be provided ama vaccination within certificates within a period of 48 hours
okugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu Chris, ngiyathanda ukuthi kathesi ngivalelise abalaleli bethu ngithi bebelo lobusuku obuhle. Siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asibaneni njalo ngevikezayo.